baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo womhla ka 26 Nkwenkwezi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wecelele MTC team Mnumzana Nelson Chamisa utshela umhlangano we-Bed Bridge ukuthi abathi ozanqoba uzalelwa kuphiwa umbuso bayazikhohlisa.
Abezimbabwe basoke bavume lelanga lingawa phansi lidliwe zinyoni kumbe lidliwe zinkukhu, ngani ngoba sizahlangana ngobuningi bethu ngobungithi bethu ngemihlobo yethu.
Umsekeli kamphathi ntambo wezemali umnumzana Terence Mkupe usexolisile ngokuziphatha kwakhe emphakathini, kodwa ukuxolisa kwakhe akucacanga. Namhlanje izizalwane zeZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ziphakathi komcimbi owenziwa kanye ngomnyaka oweZim Expo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli webandla eliphikisayo ele MDCT umnumzana Nelson Chamisa uthi kazihluphi ngembiko yamalunga ebandla lezanu PF ethi ibutho kalisoze livume ukuthi abuse, esithi amandla okubusa asuka kuZulu hathi kubutho. UChamisa ukhulumela amazwi eseBridge embuthanweni wokukhankasela ukhetho. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Noba nje beyishisa phela ukupha inhlanzi emanzini e-Bed Bridge, akuzange kuvalele uZulu ukubuya ngobuningi ukuzolalela umkhokheli MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa enkundleni yedulubazimu ekhuluma labalandeli be-MDC Alliance abafika phose inkulungwane ezisithupha. UChamisa uthembike ukuthi ibutho alisoze livume busa ayimtshelisi buthongo ngoba uZulu kunguye olamandla wokukhetha lo amfunayo. Amalunga ezanu PF abalisa umsekeli kamphathi intambo ezomnotho umnumzana Terence Mgubhe kanye loJose Ahungwe babike phambilini ukuthi ibutho ngeke livume uChamisa ethathe umbuso. Kodwa uChamisa uthi ibutho leZimbabwe ngeke labhekisana lentando kaZulu.
Kanema soja azo pinamisa kana pakange pawinwa ndapa ndikuzorora kunanga zvamangana nemasikati mumvura mugomo pasipenyanga mubako ade kusarudzo. Our soldiers are professional patriotic and peace-loving.
UChamisa uthi anqoba ukukhetho uzathuthukisa i-Bed Bridge libe lidolobha elikhanya ukuthi lingcelelanele le-South Africa. Usikhwica Mfundi uWashman Ncube uthi indubo esibhekane leZimbabwe sezifuna ukuthi zixazululwe ngabatsha abafana loChamisa.
Abantu abadala abayibo abavala iZimbabwe bathi Zimbabwe is open for business, kumele ivulwe ngabatsha abanombono yokulungisa impilo zenu.
Ilunga lebandla le-MTCT e-Bed Bridge njalo ezancintisa ukhetho lwamakansila umnumzana Morgan Ncube uthi obuningi babantu abaze emhlanganweni walamuhla kuveza ukuthi abantu balethemba lokuthi uChamisa uzaguqula impilo zabo.
Ilanga lanamhla ilanga elikhulu ebantwini be-Bed Bridge. Uwethekelwa ngupresident Nelson Chamisa le-leadership ye-MDC Alliance. Sithembe kuyo ngenxa yokuthi izanu ehluleka. Namhla kukhangele lobuningi babantu nabo kujuta wantu lo laba badrika ngathi abantu abasebenzi aba industry yabo ngeyokuthengisa industry yabo ngeyokuchinja imali so ngabona belapha ukuthi dawula imali engenayo kutsho ukuthi balapha ngathi bathembeki kwi-industry
okhokhela abathe ezansi emandebeleni unkosazana Lindi Maphosa uthi luyamangalisa usekelo abaluthole kuZulu emandebeleni
esikhathini esedlulileyo besibona amarali anjengayena la esenze emathawuni amakhulu anjengawobulawayo kuthiwa ukuyehla kwakhe engena emaphandleni engena ebantwini sokwenze kwaba lo mehluko omkhulu ukubona ama-numbers la akhona kathesi kungama-youth ama-youth yiwo amaningi abuyayo andesule nkangeleyo kuthi ama-youth amaningi azavota lokhu kusenziwa ngokuthi khona ama-youth this time asele hope of a youthful leader ezawuba ngupresident so they think ukuthi ama-problems abawafesayo anjengokuyanga anjengokuswela imisebenzi anjengokuswela khona ukudla sibili okufaka esiswini bale themba lokuthi kuzadlula after election leso kumene ubaba uNelson Chamisa
uChamisa uThandi Ngcoba uzathuthukisa ezomnotho ezempilakahle ezemfundo kanye lemigwaqo ukuze le Zimbabwe lifane lamazwe anjengeSouth Africa ngimele iStudio 7 ngiyisethi libazime eBaybridge ngingu-Albert Mungwe
umsekeli kamphathi ntambo wezemali umnumzana Terence Mgubhe usexolisile ngokuziphatha kwakhe emphathini kodwa ukuxolisa kwakhe akucacanga umgubhe usolwe ngabaningi aze athi umongameli Emmerson Mnangagwa enganqotshwa kukhetho kasoze asuke embusweni kwathi ngemva kwamalanga amalutshwana walutheza njalo lulenkume aze aphoxe owayengumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti esithi kanathanga yini amaphilisi akhe okwenqabela igcikwane lengculaza lapho esemsakazweni besenza ingxoxompikiswano. Exolisa lamhlanje umgubhe uthe konke lokhu akusilo qiniso. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-People First, National People First umnumzana Sengezo Chabangu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okuqala, umbaba lokuthiwa ngumkhuphe kahloniphi ukugula komuntu akulani lokuthi ungubani. Umuntu lo muntu ulelungelo lokufihla izinto kumbe umkhuhlane ongabe uyabe umhlupha kungaba yimalaria kungaba yi-HIV kungaba kuyini awulalungelo elokuhlambaza umuntu ngomkhuhlane wakhe. Yikungahloniphi, yikuphelelwa ngumuntu osephelelwe ongaselambono oseswele ukuthi engenzana bese siyahlambaza umuntu ngomkhuhlane. Nxa selehlulene ngengibono wehlulwe kodwa uvume ukuthi ngihluliwe. So lokho thina njengami njengesizalwane seZimbabwe njengebandla le-PRC asivumelani lakho sithi lokho akwenzileyo kulihlazo. Okwesibili okokuthi upresident Mnangagwa ngeke lananga azadliwe ngeke anika umbuso kulowo ayabe ewinile. Yizo izinto esazikhuluma ngazo even la izolo ukuthi laba bantu bavele kagangile laba bantu sebefuna ukuthi basibuse ngombhobho sebefuna ukuthi basibuse ngedlame sebefuna ukuthi basibuse ngobugqili kodwa okwakhathesi abantu bezimbabwe basoke bavume lelanga lingawa phansi lidliwe zinyoni kumbe lidliwe zinkukhu ngani ngoba sizahlangana ngobuningi bethu ngobungithi bethu ngemihlobo yethu ukwenzela ukuthi amasotha athengiswe ukuthi lingabe lilamasotha lingabe lingeniswe embusweni ngamasotha kodwa-ke kathesi wonke umuntu lelungelo lokuvota wonke umuntu ulelungelo lokubana akhethe umuntu amfunayo kungeke kwenzakala eZimbabwe ngani ngoba le sadathi lo mhlaba wonke ukhangele.
Bakhona abathi umkhuphe kumele axotshwe kuhulumende ngokuziphatha kwakhe, wena uthini ngalo?
Uvele nxa esekhulume amazwi alobuthapha obunje ayethethisa umuntu ohloniphekayo kakhulu obe nguminister of finance wasebenza kuhle kuhulumende latshintsha ilizwe wathethisa umuntu oyizithi kwezomfutho we-economy. Njalo umuntu okhokhela elinye ibandla leZimbabwe, kulihlazo kakhulu lokho okwenziwe ngumkhulu.
Hallo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla le National People First obekhuluma le Studio 7 eseMathebeleland North. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaNtungameli Nkomo esiphake uhlelo lwezemaphandleni.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fubembuna
yibudivana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngikombimba ePlumtree njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Mokincube ongowebandla njalo le-ansa. Siphatha ezombusazwe kanye lezithinta isigaba sakhe. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ye, hayi lami ngiyajabula kakhulu ukwamukelwa yini khona ngapho linjani lani khona ngapho e-America bakithi.
Hayi siyaphila ngapha, siyibona lina khona ngapho, ihamba njani imkhankaso njengoba sokuyisikhathi sokhetho nje?
Si answer, i-answer ikhokhelwa ngumzila ongapha ebulilima West iphosite, kungcono siguguzela abantu ukuthi kumbeni singakwanisa ukufaka ama-councillors ethu ngapha, sibe at least 90% eku-council yethu ePlumtree abazasikhulumela kuma-resources wetakhona ngapha ebulilima.
Izakhamizi ziyayizwisisa yini injongo yebandla lenu?
Ngokuningi abantu bayakudinga, kodwa ke ngenxa yamabandla lakhona abadisturb ingqondo, abanye phela bakhangwa ikukudla, egcine ekhohlwe ukuthi khona adefende ama-rights akhe esigabeni sakibo ebulilima West ngenxa yokudla. Abaningi bayakuzwisisa but sebangenelwa umuhlwa ne-answer iguguzela khona ukuthi sidefende nje ibulilima, maybe ezinye izigaba lazo zeMathebeleland zizabona ukuthi ayi siyazama siyibulilima.
Kodwa lilawo yini amathuba okunqoba njengoba lizancintisana nje lamabandla amakhulu afana le MDC leZanu?
Amathuba sibili maningi ngoba akuyabona Ntungameli kathesi silemabhongana naleyana, sizoba njebhoda naleyakithi, silemigwaqo yethu yonke kayilunganga. Bayakuzwisisa, bayabekhala sibili abantu, but ma ngibona ngathi singadosa kanye kanye bengakuzwisisa. Siyayiwila sibili ubulili mina ngilethemba ngenxa yokuthi khona izidingo zethu zonke abantu bakhala ngazo vele.
Singene kudaba lwezakhamizi, sizwa kuthiwa inkomo sezangena zathanyela amabele emasimini, kwahamba njani?
Khona lokho kukhozwa yikho konke khonokho esikhuluma ngakho ngani, ngoba ma singaphathi ibulilima West ngibona ngathi lezi nduna zizaba sezilandela amasiko akudala ngani, ngoba izinduna zethu zakathesi zilandela ipolitiki kakhulu, azisakhangeleli abantu ukuthi bafanele bedle. Kule mumbu lo ofikayo kakhulu especially esigabeni sakithi iwadi 10 ma nti yakhangalise lapha engikhona, induna yakithi iprovider kakhulu osebhukubayo, yasaka osebhukubayo abafanele yibo abaholayo. So kabasela ndaba labantu kazana lo mthetho inkomo zizenzela santando. Njalo ngabe kuthiwa batyengiswa kustudio 7 balama TV benza shoot inkomo zidla igreen yami engayilima saka 7 February. Umthetho kawusekho Ntungameli.
Baningi yini abalahlekelwa izilimo?
Baningi sibili kakhulu, baningi. Abantu abaningi bayakhala ngoba ubukhokheli bakhona bonke buthule. Yinduna elumpimba ngamasini yakhe osebhuku kangikhulumi ngoba yona induna kakhulu isuke ithathe bonke osebhuku kumba angikwazi ukuthi ifulani ifake ezikhundleni labantu nje abangalancedo. Athi uthi uyakhuluma ukuthi usebhuku kayenzi right, induna ihlika ugwebe, hayi into zangikhona vele kazihambi.
Kodwa induna labo sobhuku bangena ngaphi? Kayisini yini njengezakhamizi elekela inkomo zalidlela amabele?
Ye, yithi civil kodwa yonke into ilomthetho akuthi yabona besikhala ngendlovu ntungamili zisidlela kodwa ke sibuye sireporte kubanikazi bazo so kuyafana lezinduna ngani ngoba mase sidlisela lamasimu kulomthetho wavela kwamadlambuzi but mase siya enduneni kusinia ayi uzazothi uzibonele
hayi siyabonga Ncube be kukuhle kuba lawe kuhlelo
hayi ngibonge kakhulu ntungamili khona ngapho hayi sibongile kakhulu ngoko
lolo be kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lesakhamuzisa kombimba umnumzana Mokincube oyisiphathamandla njalo sebandla le-ANSA thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Namhlanje sixoxa lo mnumzana Quite Ncube isiphathamandla sombukiso wezamabhizimusi wezizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweMelika oZim Expo. Sixoxa ke ngombukiso oqale izolo edolobheni leBoston. Lombukiso uyaqhubeka njalo namhlanje uphela kusasa.
Njengoba ngesala beauty contest le niyama Zimbabwe kuphela kumele ube ngumZimbabwe ukuthi uhlanganyele ku contest. So loya bewinile simbiza ngokuthi nguMiss Zim Expo o nguMiss Zim USA. Lo oyabe enqobile uya qualify ukuthi aye participate ku Miss Zimbabwe eZimbabwe ngoba siyamnika indlela lokumncedisa lo muntu kumela avule laye indlela angazenza ukuthi ancedise ekhaya njenge orphanage umbavule whatever akubonayo okungancedisa ukuthuthukisa ilizwe. Enye into esiyenza kakhulu nge-weekend ikuncedisa abantu abafuna ukulungisa ama-passport lama-birth certificate lencwadi nje zonke zokuhamba zokuhlala lapha e-America eziqondene lamaZimbabwe. Konke lokhu ngokumele kwenziwe e-Washington DC. Esikwenza ukuthi kwenziwe ngeZim Expo weekend sibona kunceda kakhulu abantu abafuna ukuya eWashington DC kuzamela ehlala ehoteleni kuzamela kade indege labantwana besiyalungisa incwadi e-embassy yeZimbabwe kuzabadla imali eningi kakhulu ikanti uma sikwenza khonapho eZim Expo weekend siletha i-embassy officials babuye khonapho ehoteleni lapho esikhona bazolungisa izincwadi zonke ezifunekayo azabantu bakithi njengama-passport renewal, ama-birth certificate, wonke okabe kudingeka. Amabandla, ama-church akhonapho siyakhuluma labo bazama ukuthi babe le nkonzo ehlangeneyo, i-interdenominational service.
Imali yokuqoqa umcimbi lo ivela nga?
Abantu bazibonela. Sebekwazi ukuthi iZim Expo izabe khona nge-Memorial Weekend. Ivele iba khona nge-Memorial Weekend iminyaka yonke. Okuntshintshayo kuphela ukuthi izabe ngaphi. Siyadinga ihotela, sidinge i-venue lapho sizakwenza khona. Sinegotiate labe hotela ukuthi basinike ama-discount. Silethe business lapha. So silabantu bethu abaningi abazabe behlala ehoteleni yenu, sicela ukuthi lisinike i-discount. So ke ihoteli siza kuthi for every person obuyileyo siyalinika i-10% or 15% discount kodwa as long as lizagcwalisa abantu abangaka ehoteleni sizalinika i-discount le. Lingehluleka then sokuzamela sikhulume ngenye indlela. Indleko eziningi ziyazibhadalela ngenxa yokuthi abantu bayeza. Njengoba nje i-beauty contest ukungenwa kayisikho mahala kuyabhadalwa. ngoba iholu leyo lapho kuyabe kusenziwa khona i-beauty competition, siyabe siyibha iZim Expo iyabe ibhadele. iZim Expo i-organization ele-account yayo eyaziwayo evunyelwayo ukuthi ngenze amabhizinisi anjengayo. Abafana abadlala ibhola iningi isikhathi sonke kababhadali, kodwa kuyenzeka ukuthi city team ngayinye ngayinye ikhuphe imali engaka ukwenza ukuthi sibhadale ama-referees abakhokheli nasinye. Imali esipha leyo team ewinileyo lemklomelo, inkomitsho and so on, konke lokho zindleko zeZim Expo. Sile sponsorship, siyadinga amabhizinisi labantu abafuna ukuncedisa ngemali ukuthi ama-expenses siwehlise kakhulu.
Ungavalelisa abalaleli?
Ye, balaleli siyabonga kakhulu ukuthi lazi ngeZim Expo lesiyenza iminyaka ngeminyaka ngapha e-America. Ngenye indlela esenza ukuthi sihlale sijabula, sithokoza, sihlanganisa abantu bakithi ngomnyaka ngomnyaka. Kuyathokozisa kakhulu ukuthi sazi ukuthi lani khona ngapha ekhaya. Ngiyakuthakazelela ukuthi lazi ukuthi senzani ezinye izinto esizenzayo ngaphandle kokufunda lokusebenza nje kuphela. Siyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibongile. Ube lelanga elihle.
Bye.
Alo ke ngumnumzana Quite Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeZim Expo ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelijiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Sakhile Sifelane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women in Politics Support Unit ephathisa abesifazana abaphatheka kwezombusazwe. Sihlaziya umsebenzi walinhlanganiso lokuthi ingabe siyanceda njani abesifazana. Siyakwamukela kuhlelo Masifelane.
Ngiyabonga kuni abalaleli. Ama-programs esilawo khathesi ngama-programs azama ukuncedisa obomama abasesikhathini esokungena emkhethweni emaqembu atshiyanatshiyaneyo, bezama ukulungisa ama-campaign abo ukuthi batholakale labo bela bekwanisa ukuthi basebenze njengokusebenza abanye, bezama ukuthi bangene baphumelele kuhle ngesikhathi semkhethweni. Nasisebenzela labo abadlula emahofisini etuve sicela besibona ukuthi singasebenza labo njani. I-support yangikhona iyatshiyanatshiyana, enye i-technical advice, sibonisana nje ukuthi basebenza njani, umsebenzi wabo uyahamba kuhle yini. Omunye siyabe sibancedisa ne-training lezinye izinto ezinjalo nje. Isisekelo selizwe siyacela ukuthi kumele ukuthi kube labo mama abangenayo ezintweni lezi abafika hafu.
Ngezinye indlela likhulumisana lenkokheli yamabandla ezombusazo njalo balilalela.
Angazi nabe silalela but ukukhuluma siyakhuluma ngoba siyabona nje kathesi ukuthi hayi obomama bakhanya njengani abasezi baphumelele kuhle, ngoba singakhangela nje imithetho eyenzekeleyo emaphathini atshiyanetshiyane ngesikhathi sesimbi. Siyabona ukuthi obomama abaphumeleleyo noma abaphumayo nje balutshwana, abafiki kuhafu. Kodwa sikhangele futhi sibone ukuthi ama-political party wona lawo yiwo ahambayo ekhuluma ukuthi no, imithetho yabo ikhangelele ukuthi obomama kumele baphume bengobohafu, kodwa nase beyenza imisebenzi yabo asibaboni befaka isithembiso sabo empilweni zabo.
Kodwa kathesi siyabona ukuthi kungani kulezehlakalo zodlakela, lezi zona liyazingenela yini ukuthi lixwayise amabandla ezombusazwe ukuthi kungabi lokuhlukuluzwa kwabesifazane abazama ukukhankasela izikhundla ezithile kukhetho?
Kakhulu thina kathesi nje sileyinye esiyibonele esithi yona yi-hate speech, ukuthi abantu nabekhuluma bayakhuluma kakhulu, bekhuluma izinto ezingakhulumekiyo ngaphambi kokomama eziyenza ukuthi abomama abaningi bahluleke ukuthi labo batholakale bekholisa ukuthi babe ngabantu abadingayo imisebenzi eyepolitiki okufana lokuyenzwa njengokobaba. Sibona futhi ukuthi sesijayele ukuba nepolitiki eZimbabwe ukuthi abantu baye bethethisana and bekhiphe inhlamba kakhulu phezu kwabanye and sesikujayele khonokho sibona ukuthi no ayisiyo ipolitiki esiyifunayo elizweni ayisiyo politiki esiyibonayo iyipolitiki evusa ilizwe
ikakhulu kule sahlakalo esenzakaleyo unkosazana Thokozani Khuphe khona kuyini eselikwenzile ngakho
khona manje angithi siyaxoxa ukuthi izinto lezi zimbi into eqakathekileyo ngeyokuthi sibe ngabantu ababonayo ukuthi kunokunye esingathi ngesikhiwa it's not acceptable asikuvumi ukuthi kube kanjalo siyabe sivusa lathi amazethu sikukhuluma kanjalo kodwa thina into esiyibonayo eqakathekileyo edlula ukuthinga kwethu ngokuthi umthetho welizwe singakhangeli nje indaba kamba Mthokozani yeye siyayibona and siyayizwisisa but singakhangela isikhathi sonke leso sika-2018 sisukisela vele siphuma kwi-election edlulileyo ka-2013 ukukhuluma okubi lezenzo ezimbi ema-political parties sokukuningi kakhulu inkosi yabe sikhuluma ukuthi imithetho leyi abantu abakuma-political parties must be held accountable for izinto abaziyenzayo and siyabona ukuthi umthetho we-ZAC nguwo umthetho omele ukuthi kube nguwo oqinisileyo ezintweni lezi bebopha abantu na abantu bekhulume izinto esizibona ukuthi hhayi lokhu asokukhulume esikufunayo
inhlanganiso yakho ungathi kungaphi lapho ebona ingane yaphumelela khona
singakhangela nje khathesi ukuthi siyibona ukuthi obomama ukuthi labo banesifiso isifiso abakwanisa ukuthi basisebenzele ukuthi bangene izinto zepolitiki sikhona sibili and obomama sebebaningi abanesifiso abangenayo esikhathini zemithetho for example ama-elections ayakudala obomama babengena esikhathini semithetho babengafiki even 300 but khathesi amanamba abo ayadlula sibili ayafika over ama-1000 which means ukuthi kunokukhona okuyenzakalayo
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Sakhile Sfelani umqondisi wenhlanganiso ye-Women in Politics Support Unit ephathisa abesifazana abaphatheka kwezombusazwe asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC
ake sithathe ke ikhefu elincane sisizwa ingoma yentombazana ecula iseSouth Africa yona idabuka eZimbabwe uLadi. Toma mgobhozi bayakhuluma kodwa mina ngiyazifela ngawe ingoma kaLadi isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo umkhokheli wecelele MTCT umnomzana Nelson Chamisa utshela umhlangano weBaitbridge ukuthi abathi ozanqoba uzalelwa ukuphiwa umbuso bayazikhohlisa. Siludgiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gandhi, yadibaneni njalo kusasa lelana.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.